ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa yisihudo sekholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. Inkosikazi Linda Moyo ongumzali wakoBulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo, abantwana sebeyaqala futhi ukudla ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki, abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphe isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokho kumpilakahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi, uhulumende kathathe isinqumo sakhe leso ukuthi abantwana baphekele.
Omunye njalo umzali wakoBulawayo unkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba ye-feeding ayimphathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Ngale ndaba le feeding mina ngizokhulumela mina ngedwa ngokwami, ayimphathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokho nxa kudliwa kuyabe kuvele kuprepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala, kodwa lokho bakudla sokunjani abantwana? Kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani? Kuphekwe njani? Hayi, sina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu, ngaze aphiwe ka-one ngeziki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
Unkosikazi Zandile Zulu, olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumane, uthi ukhathazekile ngendaba ye-feeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye leye-school fees, ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa, mina ngile-stress ngendaba yoku-feeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu yikuthi imali le yafakwa ku-school fees. Yethu abantwana bayadla ukudla kwangkhona, asikwazi ukubana kuhlanzeke okungakanani. Umntwana wabuye ekhala nesisu, wanjela ngothishakade abalidlayo lile mpehlane, wanjela ngothishakade alidlayo alifakwanga ngamafutha, liyabe ngelasawuto. Why imali le ivele ingabi separate, umntwana kube yithi abazali abesikhethela ukuthi futhi sibhadale umntwana edle kumbe futhi singabhadali umntwana engadli, because khathesi kule kholera. Lesi yothi ukudla kwakhonokho kuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini, izindiza zangkhona wehali isala zesikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba onabantwana abafunda ezigabeni ezithiyeneyo, abanye besebhodini labafunda besuka ngekhaya, uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo, ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisi indaba ye-feeding leyi ngoba i-feeding leyi ilamanye ama-charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le-school fees. So kuyasihlupha ukuthi kanti yona leyo feeding ithutha ngaphi, njengoba nanku thina abantwana siyakwanisa ukuthi sibanike izikafutini bahambe lazo. So kutho ukuthi each and every hour bayo kufanele badle something, each and every hour kuyafanele bedle okusezikafutini, okunye badle okulokho kuba kunikwa isikolo. So imali yangikhona mbona ngazani ikhwelile kakhulu, iphezulu, and futhi thina asafford. Uthole ukuthi ngabe kuthiwa bavuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale, ongafuniyo ayekele, kube nje yinto umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini, bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathi ntambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.